Umume sikiyo Chris njengoba sake sakuxoxa ngololiyanusu sesiphezwe kweEl Nino lonyaka and iEl Nino into eyenzayo ukuthi izulu liyaphuza ukubuya and makhangele lothi lizabuya ngabo March kunjalo amadlelo lamanzi ezinkomo hayi aseqala ukuphela manje so i300 lesizwayo singathi 300 abantu abakwanisa ukuthi bayibale kodwa mina imbiko engiyitholayo ithi zinengi inkomo esezifile kufika kulesi sikhathi esesiyiso ngakho ke ngibona ngani uhulumende sokufanele ukuthi azame amaqhinga athile ukuthi aphathise abalimi ngefoda namaleaks lezinye indlela nje zokuthi abantu bakwazi ukuthi inkomo zabo zisurvive.
Ukuthi nxa sikhangele umnyaka wona lo ususiyaphela njengoba ususiyaphela nje singathi kuzabe sekunjani nxa sibona lo El Nino lo ukuthi wasekhona.
Kuzaba kubi Chris, angithi ngalesi sikhathi sesikhala ngezifuyo ukuthi izifuyo seziqalisa ukufa. Siyazi ke sonke ukuthi kwelakithi abantu abaningi balima ngenkomo kumbe ngenkabi. Lapha lizafika khona izulu yasithi lize next year. Lizathola abantu inkabi vele sezingasela amandla ukuthi khona okudonsa amakhuba. Asenelisi. So phezu kokuthi abantu basilela izulu lokuthi balime, into zokulimisa lazo ngibona ukuthi zizosilela. Kwezinye indawo like kwelakithi lapha eMzansi Afrika, inyama bathi usubuthathe uzukholwe ngoba ama price aseqala ukuthi ayawa ngoba abantu abaningi sebenquma ukuthi ngcono inkomo bahle bayezihlaba vele zibe yinyama bazithengise zisaphila. So ngibona ngani indlala esingena kiyo izaba indlala embi kakhulu and ezafuna ukuthi abantu bahlanganise amakhanda sibe lamacebo lamaqhinga ukuthi uZulu angabi affected kakhulu.